Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhla ka 16 kuMbimbitho 2025 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Abathengisa impahla ezehlukeneyo ezitaladini bathi sebegoqole indlela abasebenza ngayo ukwenzela ukuthi bethole inzuzo ethe xaxa.
Tisizo ukuthengisa fresh chomoya ongayichaya uyomise uthengise kungufushwa. Tisizo ukuthengisa imengo yimengo ongayiyenza ibe yijuice.
Ingcwethi kwezempilakahle sezikhuthaze abesifazana ukuthi bebhalisele ukuhlolwa ezibhedlela lemakilinika nxa sebekhulile. Kumbe bengakazithwali kusese lesikhathi
kusobe leminye imikhuhlane engabakhathaza ekuzithwaleni kwabo agcinakale kahle impilo yakhe lempilo yomntwana nokuhlolwa isimo sakhe sezempilakahle.
Kwezemidlalo silengxoxo lomdlali wenqindi olodumo u-Elvis Moyo owazakala ngokuthi ngobulawayo bomba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abathengisa impahla ezehlukeneyo ezitaladini bathi sebegoqole indlela abasebenza ngayo ukwenzela ukuthi bethole inzuzo ethe xaxa. Ukuze sizwe amanyathelo asebewathethe, sixoxa lonkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association.
You will find ukuthi nxa bethengisa amatamatisi sikhanyela for one customer amatamatisi bona bebaningi. So instead of selling amatamatisi sungayenza ivalue ed uyenze kumbeni kube ngufusha amatamatisi kumbeni uyenze intanga kube yinhlanyelo kumbeni uyenze ama-drinks. Sesidiverter from ukuhlala phansi sithengisa into eyi-one. For example, even le mbhida leyi sesebayakhuthaza ukuthi instead ukuthi uthengise fresh chomoliya ongayichaya uyomise uthengise kungufushwa. Instead ukuthi uthengise imengo iyimengo ungayiyenza ibe yijuice. So ngezinye izinto esizenzayo sikhangelele futhi lo muntu uhulumende wathi sesibhaye iZimbabwean products. So we're producing now izinto zeZimbabwe. We find ukuthi abantu sebeproduce ama-floor polish, ama-detergents, izinto ezithize. So sibafundisa futhi lo muntu bebrande ama-products abo. Bengaphongo athengise ngebrandwanga. So sebrandwa bekwanisele ukuthi baregister. So kungamakhampani okuncane ongamabhizinisi okuncane ukuthi balekela phela lezimra ukuthi njengobana layo ngapho iyagijimisa. So nxa seberegister amakhampani bekwanisa labo ukuthi bebhadala i-tax ezemthethweni. Kodwa kusesezimfundiso eziningi esizenzayo njalo siyakhulumisana nomunicipala, sikhulumisana lohulumende njalo.
Abazihiqizela impahla zabo singathi kuhlanzekile yini lapho abasebenzela khona, njalo ngubani ohlolayo ukuthi impahla lezi zenziwa kuhle ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi azisoze zithinte kubi abantu kwezempilakahle.
Sisebenzisana labo Ministry of MSMEs. Yibo abalabantu abaqeqetsheleyo ababafundisayo ukuthi bapheke njani izinto zabo. For example, maybe ukuthi beyenze ijuice, you know, eyokunatha, even lama-detergents. Bayamonitwa laba bantu ukuthi sibone ukuthi amagabha abawasebenzisayo aklini, konke abakwenzayo kuklini, labo basmart. Sesibancedisa njalo ukuthi berejiste amakhampani abo as a group. Ukuthi ama-policies eZimbabwe anzima ukuthi usiyalandela kakhulu, but siloko sikhulumisana especially laba esazi laba abayenza amabarcode esazi ukuthi iteste ukuthi izinto zabo zisemthethweni ziright. Kodwa ngendlela abatrenwa ngayo asikaze sizwe umuntu ogulayo. And sokulabanye abangenisa izinto zabo ama-drinks like kuma-shops amancane, kuma-tuck shops, umkambo yona le encane okay labo spa akusela. So ngama-drink sibili esiwakhangeleleyo ukuthi a-right mahle evinela ngama-cascade.
Abaphatheka kakhulu kulokhu ngobani? Labesifazana bayeza yini ngobuningi ukuthi bebhalisa amakhampani abo?
Thina njenge-BVTA masikhangele 75% of abantu esisebenza labo ngabo mama. So we find out vele omama yiba abathatha iactive role. Even noma bethunga sike saba renhlanhla nje sathula umngane osincedisayo ukuthi laba sibe lamabhizinisi angathi akhanya acaca baregister. So silama groups sibele amaningi ephose afika 20 sibele aseregistile asebebizwa sibele ngokuthi olisipho, asebebizwa ngokuthi izikhukhukazi nxa ligcina inkukhu, asebebizwa ngokuthi omama banamhla besenza ama-drinks, o-golden shine, flow polish. So bengaregister kamakhampani abo sesibayenzisa le branding bese le training ade siyenza ukuthi go digital nge-business yakho ukuthi uyifake ku-Facebook, uyifake ku-WhatsApp, uyifake even lakubo-email ukuthi hayi ngine-business yami ukuthi even ungagugula kunje ukuthi hayi mana ngidinge onesipho mvene ngidinge umama wanamhla nje ku-WW bani bani ubuyithola ihlithi bar ikhiphe lama-products ababayenza kade kungehlula imazo esinathayo le barcode. Ama-detergents abuya from South Africa amakungu-oila abuya endaweni ezijineya lama barcode ahloliwe ngokusemthethweni. So lathi kancane kancane sizafika khona ngale ukuthi kathi sama-WhatsApp asesengamafoni lawana okuthi sokuyifoni ukuthi nizafonela umntwana kuphela. No, uzayibona sile business address noma usumdinga awusadingi usisidebi usudinga suthola sokungelinye sokule branding name yakhe ayifakileyo ukuthi ngumama wanamhla, ngusukhukhukazi, ngonesipho, uphathima, wathini kwathini. All in all, ekugcineni wangona sifuna betshiye ilegasi yabazukulu babo. Sinanzelela ukuthi kudala silabo mama labanousidunga lunguza ngawento ukuthi makobra angithi mavimu, but bangaphi basebenza ye bafundisa abantu ababo. Athese abanye abantwana bakhona bangamainodoko bangabolecture bangamanesi. But ugogo sebhubhile kasalanga eleli gasi, ugogo sebhubhile kasalanga yaziwa. Sesepho ngukhuluma ukuthi umuntu owayehlala laphana kwakungumavimu werezi nxa kuyilokhuzeni kuyibrand eyaziwayo iyasale lokhu ithengiswa abantwana besale bebenefit. Ikwesofuna ukukubuyelela khonokwana ukuthi ibrand mayingafi kulezinto eziningi sibili silabo otebotebo penalty butter, ogogo bomkhomo webayozathola yidrinki eyenziwe ngumama la ugogo omkhomo erecognizwa ethengwayo ema-tuck shop ethengwayo ezibauzeni nguminista wethu laye besigqugquzela ukuthi hhayi let's go beyond our boxes esilawo and think sibone ukuthi siyayenza njani ngoba ukuthi sibe ngo-cry baby sikhale sikungela lutho silwenzayo akuncedi.
Lowo ngunkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association esixoxelayo ecingweni ekhona le koBulawayo. Ngcwethi kwezempilakahle sezikhuthaze abesifazana ukuthi bebhalisele ukuhlolwa ezibhedlela lemakilinika nxa sebekhulelwe kumbe bengakazithwali kuseselesikhathi ukwenzela ukwehlisa amathuba emigoqo abangabhekana layo nxa sebebeletha egoqela ukuswela kumbe ukubhubha. Umongikazi osebenza esibhedlela sikahulumende ongathandanga ukubethwa ngegama uyaxwayisa.
Ngakacali vele ukuthi azithwale wayesefuna ukuzithwala akazihlolela ukuthi impilakahle yakhe injani. Kungabe ukonfirme namhlanje ukuthi uzithwele siyakhuthaza ukuthi base bayebhalisa ezibhedlela ukuze balandelelwe ukuthi baphile kuhle yini kuhlolwe leminye imikhuhlane engabakhathaza ekuzithwaleni kwabo. Kathisho ukuthi kamele linyanga zibe ntathu zibe mbili sitsho ukuthi angavele abekwazi ukuthi sengizithwele akasavele abhalise ezibhedlela ukwenzela ukuthi agcinakale kahle impilo yakhe lempilo yomntwana nokuhlolwa isimo sakhe sezempilakahle.
Imbadalo-ke ingabe iyiyo ebasindayo ukuthi bebhalise?
Imbadalo ziyasinda abantu kakhulu. Izibhedlela ziyadula zonke nje zingabe zingezikahulumende ikakhulu njani lezi ezizimeleyo. Imali kayikho ebantwini ikakhulu laba abahlala ezindaweni ezikhatshana lezibhedlela. Imali yokugada ukuthi ayifika khona nje vele esibhedlela imali ephezulu kakhulu. Le mali yokuthi afike-ke esibhedlela ebhalise abe umuntu ozabehlolwa ngaso sonke isikhathi konke lokho kusinda umama ukuthi babhalise ngekhaya. Kulezinye indawo ezilokhu zisakusilela amaklinikhi, othola abantu behamba ama-10-15 kilometers njengasemaphandeni, kungela klinikhi yokuthi bangathola ukuthi bayebelethela khona. Ingaba khona ekliniki eduzane maybe uzathola ukuthi i-staff esikhona silutshwane kakhulu ukuthi sidile nezakhamizi eziduzane kuleyo ndawo.
Ngaphandle kwembadalo bengabe bekhona abanye abalokhe belandela okwesintu kumbe abamadolo nzima nje ukuthi baye ezibhedlela.
Abesifazane abangalandeliyo bakhona kodwa ayinani labo seliphansi kakhulu. Abangalandeliyo lokhu besesekhona, abezokholo labakholwayo isintu basesekhona kancane. Abongikazi abeze community lokho besaphuma sibili phandle besiyafundisa abantu phandle ukuthi hayi ukubelethela ekhaya kuba yingozi, babachazele nje zonke iingozi zangkhona. Siyabachazela, siyabafundisa, kodwa umuntu ukuthi aguquke kuthatha isikhathi nokubona ukuthi kuyini okubi lokuhle.
Lowo ngumongikazi osebenza esibhedlela sikahulumende esixoxelaye eseGweru. Kwesiphathelane leMelika, isiqinti seTexas silabantu abavela emazweni asemhlubulweni weAsia abanenganyana abayi 1/3 yabahlali kuleyo ndawo. Njalo abanye imdeni yabo yafika eminyakeni elikhulu lamachumi amahlanu edluleyo, i-150 years. Abavela eChina, ama-Chinese Americans, bafikela eLone Star State. Kulabanye njalo abaningi eziqintini zeNew York leCalifornia. Ekolitshini leRice University kwavulwa indawo eyaziwa ngokuthi yiHouston Asian American Archive ukulondoloza umlando wabo, ukugcina impahla zabo zesintu lembali yabanye babo abafeza imisebenzi emihle entuthuko emphakathini. Wonke lokho bekwabelana lezizukulwane zabo. Udaba lolu lulotshwe intathelizindaba ye-VOA u-Elizabeth Lee, latolikwa yi-Studio 7. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami ngudaba kangcube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Buthelezwe Nyathi, umhlali wakobulawayo ngodubo oseluhluphile olezidakamizwa.
Ukuphatheka kwabontanga ekusebenziseni izidakamizwa luhlupho kakhulu selukhona selubonayo indawo yonke nje lapho esihamba khona. Kusuka kube banzi kakhulu ngoba lawo umumo womnotho welizwe kawumanga kuhle. Iningi labontanga liyaswela imisebenzi, ngakho ingqondo zabo zididekile, baswela okokwenza ezigabeni abahlala kuzo. Kudala sisakhula kulalabo futhi njalo abakhula bebancane kulathi kudala besitshela ukuthi hayi kuma-communities kwakusiba le midlalo, entertainment, arts and culture, ibhora lokunye nje imidlalo ethini abantu ababephatheka kuyo okwakuqoqwa ngama-city councils. Konke khona kuyena sokwachabalala. Singakunanzelela khona kuyena lakho akukuningi ontanga abangakwenza okuproductive ezigabeni abakuzo. Indlela nje impilo yedolobheni ngayo ukuthi ngempela viwe ufuze kube le ndawo ezivalulekileyo ezaziwayo ukuthi angahamba lapho lalaphayana kulalokhu okwakhayo ongaphatheka kukho. Konke khona kuyena kakuseko, ama-youth club seyavalwa, ama-recreational park aseyachabalala. Kuningi okwakusenziwa kudala okungasekho kathesi kuyangezelela, but injongo nhloko yohlupho kimi ngombono wami ikhona lokhu kuswelakala komsebenzi. Njalo abantu nxa ingqondo zididekile bazadinga phela ukuthi bazidakise ilanga litshone bengaboni ukubhokakala kwelanga lakhona. Nxa ulohlupho odinga uncedo, xoxa lomngane owuqala vuma ukuthi ulohlupho, ungalandula ukuthi hayi ngi-right wona ukwazi ukuthi ulohlupho. Vuma ukuthi ulohlupho dinga uncedo. Ukuthi uludinga ngaphi kuyachiyana ukuthi wena ungaphi. Bakhona yini abazali, bakhona abafowenu, abanewenu, xoxisana labo. Nxa imali zivuma njalo hamba ku-rehabilitation uncediseke, but okokuqala ukuthi ivuma ukuthi ulohlupho. But okutshoyo ngomzekeliso ophileyo, ye akula mqhatshi ofuna ukusebenza lo muntu ohlala edakiwe. Ngoba wena nxa uqhatshiwe uyisibonakaliso somsebenzi wona lo owenzayo nxa uhamba laphana abantu bakukhangile bajaja wena bajaja lomqhathi wakho so nxa uhlala udakiwe kawusancedise ekuthuthukisweni kwekhampani yona leyo oyisebenzelayo baza kuyekela uhambe ngoba bayakuholisa kodwa wona kawusasebenzi sobaphambanisa unjongo zabo abalazo so hayi vele kuzafuse bakuxolise ngoba njalo you pose a risk also to kwabanye osebenza labo nxa uhlala udakiwe sungabachaya phina sungabalimaza ngendlela ezijiyeneyo so ngakho kuyinto right sike ukuthi bakwekele uphume emsebenzini
kukhona na okwenziwayo ukuqeda lolu dubo eZimbabwe
ye uhulumende sezamile ukungenela lapha lalaphana ngengizwe besithi kule task force yoku-attract-a lokhu lalokhu ama-artist wezelayo ekhampeni ngezingoma abazihlabelayo ukuthi hhayi ontanga lingaphatheki ekusetshenzisweni kwezidakamizwa so yimizamo engiyibonayo nje ku-community kulabadala njalo ku-community abazipha umlando ukuxoxisana labontanga kuzigaba lapha abakhona kuzo bebanika ezinye izinto zokuyenza in ways to replace lokhu asebekwenza ngoba bathi bayaswele okokwenza so abadala nyake mbona ezikhathini eziningi bezama labo ukuthi babanike ukuyimisebenzi emisebenzi anyana bathole imali so indlela zokuxazulula lokhu zimbalwa kuya ngokuthi ungaphi kodwa wena njengawo lo mlando olohlupho lwakhona nguwe olo mlando ukuthi ukulungisise lokhu
kusigaba sabatshaba esixoxa lomnumzana Buthelezwe Nyathi umhlali wakoBulawayo ngodubo lwezidakamizwa asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngodaba kaNcube
ngesizwe eziphathelane lamasiko
sigcina amasiko
kwenu
kwenza amasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lilami umthembo Sithembayo uGibbs Dube namhlanje ke ngisegwanda khona le ngile nduna uMathema nduna kunjani baba
ngiyaphila
ye akusitheleke ukuthi ungaphi khonapho lapho khona
ngisegwanda
ye kunjani enqameni khona
hayi bonga nje ukuthi ngirobuwa
ngathi ancho phela ye so lapha nduna namhla sikhuluma ngodaba lobuduna siyabona kulezi nsuku kule nduna ezinye ezingabo mama kambe vele kwakuvame kanganani esintwini futhi kube le nduna yesifazana
hayi esintwini sesintu sezolo akuzange kube le nduna engumama uyaqala nje namuhla ngoba sekule ama-gender rights ngesesiseka izinto ezezinye zizezizofaka phakathi kwabantu aletinsini ngoba makhanati izinduna zonke ezazikhona ikakhulu ngapha emsini lakithi kemandebeleni into yayikhona kwakuyinto yama-general izinduna zonke zabakhona kwakungumuntu oyabezibonakalisile ukuthi uyenelise ukubelana lempi empini noma lakhathesi kawuhamba abafazi ukuhamba amadoda la le ndlolo bekungahamba abafazi yokuhamba amadoda so ngapha ubudina bangapha kakhulu kuyisebhinsini babungoba amadoda
ye so singathi pho akuphazamiseki khonokho yini ukuthi sokungena abesifazana kulezi nsuku
kuyaphambaniseka ngoba kusuka kuphume ngangikhuluma ngaba nkinga ukuthi ngani ndawo leyo yihlamba iyabe yinto yomzila ethile okusanga kube khonapho kodwa-ke okusuka kuphumeeisikhathi esingafuni ukulandela khona kuyabe kufanele kungahambi induna nakuyikuthi emolini akwabi lo muntu olungele ukuthi ngaphathi kuyakufanele kubambe umzisa kumbe kubambe omunye umuntu esekuhlekeni le nto yemuli ngoba isintu sethu siyasilakheka uyathola ukuthi namhla kufa ubaba obephethe imuli kumbe phethe ubuduna kube sekuthiwa sekuthethe omunye wemuli hhayi kakusohlizi liyabe lisakhala lina njengemuli alivunyelwa ukuthi libe ngabantu elibonakala likhulumisana ngabantu into eziyabe ziphathelane lobuduna kuyabe kufanele ukuthi kuye kumdlisa olikhethe omunye umuntu ongasowemuli onguye oyabe libambelele obo bukhosi kuze kufika isikhathi sokuthi likhale ngezinye kudlule isikhathi esiningi uzavumelana nami ukuthi esintwini siyakwazi ukuthi nxa umuntu ezila kuyahlala umnyaka kwenzela ukuthi kwenziwe izinto ezithile ezibeke kuphazelana lombuso lakunye okunjalo chithe le mpahla zalowo umuntu obekhona ephila zinto okungaqaliswa-ke ukuthi kukhulume ngokuthi njengoba siyimbulenje ukuthi lokuphephisa ngathi akujalo ukuthi kesintini bene ngabe ukuthi mina kangizalanga umntwana ongumfana njoba ngile mina wami umkhulu wayenezele umfana kumbe ngephila bekushiya kuye kumbe uye ebantwaneni bakhe ngoba kuyabe sonke sekwazi ukuthi lwanawo yindunya yebo yini kodwa ubambele bonke indlela.
Hayi nje siyakuzwa nduna, sibonge kakhulu ungathina lokusasa sabehlala sibuya sizwe ukuthi ezamasiko sihamba njani kuwe khona lapho nduna yethu.
Hayi isiko lisalawulwa yithi abanikazi bakho. Ungani selilawulwa emzini, ikhozo kungani liyathupha.
IMathemba.
Yabo.
Ye, kwezamasiko belilami uMthembu Sithembayo, ngixoxa le nduna uMathemba, besixoxa ke ngesiko lobuduna. Nithemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Sihlangane kuhlelo vuselela umoya. Namhlanje silomfundisi uSenisibanda.
Zafuna namhlanje sibale kumahubo 42 uDavid uyalobo uthi yena njengempala inxwanela imifula yamanzi kunjalo umphefumulo wami uyakunxwanela uNkulunkulu. Umphefumulo wami womele uNkulunkulu, uNkulunkulu ophilayo. Ngizahamba nini ngiyohlangana loNkulunkulu? Nifuna ukuthi mina kulento eqhakathekileyo okumele ibe khona empilweni zethu ukuze sitshona sebukhoneni bukaNkulunkulu. Siyakwazi ukuba impala nxa inxwanela amanzi isiwomile ukuyanatha iyagijima iwanuka amanzi izi iwathole lapho kulamanzi khona kulomthombo wamanzi kumbe kulemfula khona. Nxa impali siyakhona ngale iyabikwazi ukuthi kodwa ke emanzini siyakhona ngale ingabanjwa izilwane kumbe kulengwenya kumbe kulokunye siyakuvika konke lokhu siyanatha amanzi ukuze iqede ukuwoma. Thina njengabantu okokuqala into edingakala empilweni zethu ukuba siwomele uNkulunkulu lobukhona bakhe. Abantu bawomela ezinye izinto eziphelayo. UIsaiah kuchapter 55 uyakhuluma ukuthi kambe ukhona na owomileyo ongalamali yokuthi kuthengwe lokhu amanzi ukuze aqede ukuwoma kwakhe. Manje nansi indaba ezimnandi ukuba uNkulunkulu nguye ongaqeda ukuwoma kwethu. Njalo amanzi avela kuye athengiswa, akudingi ntengo evelela kithi ngoba yena sowabhadala leyo ntengo. Amanzi awumele siwanathe nguye uJesu Kristu, bukhona bakhe uJesu esempilweni zethu. Siyamkhumbula umama lwana owahlangana loJesu emthonjeni emdingela esitufuna ukumnika amanzi, kodwa uJesu wasesithi hatshi, awumelanga kube ngonika amanzi kodwa mina yimi endla amanzi okokuthi unganatha amanzi lawo akwenza ungasawomi futhi ngoba uyabusunatha amanzi aphuphumayo aphuma empilweni zakho. Ngakho ke ngifuna ukusinika ingqobe ngezinto ezintathu. Okokuqala, ukuba sibeni kwazi ukuba amanzi lawo azayenza ukuba singawomi njalo siwathola kuJesu. Abantu badinga indaweni eziningi izinto abangazinatha ukwenzela ukuthi impilo zabo zithole ukusuthiseka kodwa bazibone sebewomile futhi. Inotho esiyithola emhlabeni, amandla esiwathola lapha emhlabeni, ukubukwa ngabantu lakho konke, ukuthola inkazimulo ezivela ebantwini, kumbe ukufunda, abantu babezama ukuqeda ukuwoma kwabo ezintweni ezehlukeneyo. Kodwa zonke lezo zinto ziyize nxa uJesu kungawusuye okokuqala esimnathayo. Ngifuna ukuthi ube kwazi ukuthi umthombo owudingayo yiwuphi nxa uwomile. Udinga umthombo onguJesu Kristu. Okwesibili, ngifuna sinanzelele ukuba lokhu koma kumele kuvelele kithi. UNkulunkulu kakufosi ukuthi mbukubamba ngamandla ukuthi uze kuye. Siyayibona impala nxa idinga amanzi okunatha. Ayiso sifule sibuya empaleni. Kodwa impala iyagijima iseqa amagwenzi, iseqa izihlahla, ibaneka, isiyadinga inuka lapho kulamanzi khona. Wena kumele ube kwazi ukuba lumthombo ongakwanisa ukuba uqede ukuwoma kwakho konke. Thola elizwini likaNkulunkulu. Ilizwi likaNkulunkulu yiwo amanzi esiwadinga empilweni zethu. Akho namhlanje ngifuna ukuba ungamdinga uJesu, udinga ilizwi lakhe ngoba yilo eliqeda ukuwoma kwethu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba egama lika Jesu. Siyathandaza ube imphefumulo levulekileyo isizwe ilizwi lakho. Inike amanzi avela kuwe, amanzi ababa impophoma nxa ephuma kibo esiya kwabanye abantu, njalo azabenza ukuba bangasawomi ngoba banathe wena Jesu, banathe izwi lakho, banathe ubukhona bakho moyo oyingcwele. Siyathandaza igama lika Jesu uba baba kwenzekale kube njalo ngegama lika Jesu. Siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Wezemidlalo. Lamuhla silomdlali wenqindi oludumo uElvis Bulawayo Bomba Moyo owakubulawayo kulezi nsuku uhlala kwele South Africa lapho azilolonga khona encintisa kumidlalo yenqindi elwela izicoco ezichiyeneyo kuzwekazi leAfrika lasemhlabeni jikelele. Asizweni ingxoxo ayiqhubele intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Uchaya eziwayo Bulawayo Bomba uphosa inqindi njengenqindi. Asizweni elonda imbali yakhe.
Ngizalelwe koBulawayo Empilo Hospital, ngikhule ngihlala eNkulumane yaye. Ngafunda eNkulumane khonapha esikolo okuthiwa yiNtshane iPrimary School. Ngaqedelela esigombe primary school, then isecondary. Ngasengena ke eNkulumane High lapho ngize khona uform 1 aze ngafika uform 4. Kulapho nje eNkulumane eholu engiqale ukufunda khona izinto lezi ezingqindi zokulwa. Ngiqala ngecurrent lapho eholu.
UElvis uthande umdlalo wenqindi esakhula ngoba uphosa isibhakela kuyinto ayithandayo.
Ngiqale ngo-2003 ngiqala nje kuma-amateur lapho. Ngaze ngathi 2005 ngangikhona nje ngiyithatha nje ngathi ngiyaqina ngayo. Ngalwa ama-amateur fights bona angena ku-34 and then mhlawumbe ngabe nganqotshwa amathathu khonapho phakathi kwe-34 leyo. Ngase ngisiyaba yi-professional boxer ke ngiqala e-South Africa lapho eJohannesburg ngo-2008 September ngikhona ngithola i-fight yami yokuqala yokuba yi-professional boxer.
UBulawayo Bomba uncintise kumdlalo yenqindi eminingi eZimbabwe nakuzwekazi le-Africa uthi ukhona owodwa ngike awukhohlwa.
Kule one i-fight engayilwa eHarare ngo-2017 mangilula i-title okuthiwa WBF which is World Boxing Federation All Africa Heavyweight Boxing title. Ngisilo lomfana waseKenya Tong Bernard Adi. Ya nginqoba ke lomfana lo seHarare lapha eRainbow Towers. Ya bengiqala nje laphana ukulwa ukuthi isupport yonke isupporta mina. Ama fans wonke ayeculela mina. Angilibali yani fight lana ngoba hayi yangijabulisa kakhulu yani fight.
Lona igama lithi Bulawayo Bomba labuya njani moyo?
Kulo commentator ebengisilo lapho mangiqala ukungena ku-MMA lapho mangijika nje izibhakela zami jika nje athi azi angazi ngibone umuntu ojika amabhomba like lo umfana wakoBulawayo lo endayi sakuhlanganisa nje sabona kufanele nje ukuthi sithi hayi Elvis the Bulawayo Bomba. Bengisijika isibhakela awezwa nje ukuthi hayi ngisuka ngifuka isusa indoda hayi ukuthi nje siwahlala ngisuka ngifuka idudula sibili ngisuse phansi.
UBulawayo Bomba uloku edlala umdlalo wenqindi lokulwa ekhaba owe Extreme Fighting Championships EFC ulomdlalo omkhulu ngenyanga ezayo.
Ngamanje mina ngikukhempu ngilungiselela EFC 122 kusho ukuthi izoyenzakala eSouth Africa esaningini kuthiwa yi-EFC Institute mhlaka 10 April. So ngiyabe ngisilwa lo ndoda uthiwa Antoine Morel obuya eFrance. So silwela title EFC ngi-opportunity yami esibili le ukuthi ngibe yi-champion. So yikho nje ngibhizi ngakho okwamanje and then but for ukusebenza ngiye le security company Bomba Protection la nje ngiyenza khona i private security.
UElvis ulaye bomba moyo uthi kakwazi uyathatha nini umhlala phansi ngoba umdlalo wenqindi uyawuthanda. Ngimele Studio 7 igamara mngeza Jesus Band.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.